sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Na kweze kuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 7 kumfumfu 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nanzi ezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo State of the Nation address namuhla.
Kuyadanisa kakhulu sekubona kusenzakala ukuthi amafutha ezimota akhwele kakhulu ipetroli lediesel.
Intengo yamafutha epetroli lediesel isikhwelile.
Nxa umuntu ephula umthetho awudingakali ukuthi ke abe sephuma ephepheni. Ancha amapolisa amgijimela nje umuntu lo amnike icala abese donselwa phambi kwamthakandaba.
Inhlanganiso yeZCTU ithi ukuvezwa kwamagama abantu ababikwa betshintsha imali ngaphandle komthetho akusizi ngalutho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abafika phose ikhulu 99 belomkhuhlane lo. Luthi njalo abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane phose ezilitshumi lambili 11,788. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,257. Lokhu kutsho ukuthi inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala likhwelela yaphezu kwezigidi ezintathu 3,140,685. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebephezu kwezigidi ezimbili 2,358,223. Asebehlaselwe yilomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilikhulu 131,434. Asebebhubhile bona sebesedlula inkulungwane ezine 4,630. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe oqakathekileyo State of the Nation address namuhla lapho azavula khona idale lephalamende. Umnangagwa ukhangelelwe ukuphatha indikimba ezitshiyeneyo ezigoqela udaba lomnotho welizwe wona oqhubeka usadalala kanye lodaba lomkhuhlane we-COVID-19. Uzahlela njalo umhlahlandlela ozalandelwa lidale lephalamende ngomnyaka ozayo. Intengo yamafutha ezimota isikhwelile njalo ngesikhathi intengo yempahla ebalulekileyo empilweni kaZulu kanye lokudla ilokhe ikhuphuka mahlayana ezitolo. Ilita eyodwa yedizili ikhwele ngamasensi emelika amane isuka ku-$1.34 isiya ku-$1.38. Ilita yepetulo yona ikhwele ngamasensi emelika amabili isuka ku-$1.38 isiya ku-$1.40. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ugatsha lwe-Zimstars lusithi imuli elabantu abayisithupha isidinga amadola emelika angamakhulu phose amahlanu $460 ngenyanga ukuze enelise ukuphila kuhle. Isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana efihlela Ncube uthi ukukhwela kwamafutha ezimota lokhu kuzabangela ukuqonga kwezinto zonke ezitolo.
Ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota kunjengokukhwela kwentengo ye-electricity kuyakhweza izinto zonke ngokuba zonke zisuka kukhona lokho. Kungavela ubone sekukhwela i-diesel, kukhwela i-petrol, kukhwele kumbe i-electricity. Okulandelayo ukuthi kukhwela ijukela, kukhwela impuphu, kukhwela isinkwa, kukhwele zonke izinto. Kusebenza kanjalo ngokuba ukukhwela kwamafutha ezimota kukhweza ukwenza ibhizinisi kulo olebhizinisi. Ngakho ke labo abamabhizinisi badlulisela intengo ye-diesel, intengo ye-petrol, intengo ye-electricity lokunye kulabo abathengayo, abathengi, ama-consumers. Yingakho ke bakudlulisa lokho ngokukhweza intengo yezinto.
Iziphi izinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ongathi zidula okwamagama kulezi nsuku kazi sathengeki?
Izinto vele abantu abaphila ngazo zonke zinzima kakhulu. Okokuqala nje asikhumbule irent yona ngokwayo iyathengiswa phela indawo yokuhlala. Ngakho ke abantu ibathwele nzima ukubhadala lezo zimali. Ijukela liphezulu, isinkwa siphezulu, amaqanda aphezulu, amagwili aphezulu, impuphu phezulu. Konke nje abantu abaphila befanele bakusebenzise kuphezulu kabenelisi. Abafuna ukugada izimoto kabenelisi ukugada izimoto bayaquma ngenyawo. Ngakho ke kulobu zimo obukhulu kakhulu. Kayikho into efanele ukuthi abantu bayisebenzise usuku ngosuku etholakala lula. Zonke izinto zangkhona ziyadula. Kubangwa yini lokho? Kubangwa ukuthi umkhono mawumanga kahle, kubangwa ukuthi currency, imali yeZimbabwe kayimanga kahle, kubangwa ukuthi ipolitiki kayimanga kahle. Zona lezo zinto zizwe ezihlohla ukuthi ubone izinto zihlala zikhwela njalo nje zisiya phezulu.
Uhulumende yena kuyini ongamxwayisa khona phezu kodaba lokudula kwezinto?
Uhulumende kumele kunanzelele ukuthi izinto kazimanga kahle ngenxa yakhe. Okokuqala kakuvume khona lokho. Sile political crisis edalwa ukuthi abantu kabakuboni kahle ukuthi kuyiwa ngaphi ngaphansi kombuso okhona. Odalwa yi-corruption, odalwa ukuthi i-economy kayimanga kahle. Kusuka emuva lelo kuqhubeka isehluleka ukudala imisebenzi, sehluleka ukwenza izinto ngendlela efaneleyo i-economy. Ngakho ke into yokuqala ukuthi kube lokuthula oqondileyo elizweni ngokuzwana ukuhlonipha imithetho ukuza kwenza ukuthi abantu bakwazi ukuvela ngaphandle bazohlanyela imali. Imali yethu ezima kumele ibe yimali ethembakalayo, engaso zivuka ikhwela isehla isenza zonke lezi yazini ukuze abantu bakwazi ukuzohlanyela izimali kudale imisebenzi. Konke lokho kudinga ukuthi ipolitiki ime kahle, ngokuba awungeke ipolitiki uyirike, ngeke uyenze ngendlela oyifuna ngakhona. Ihamba ngemithetho yakhona, ngakho kumele ulandele imithetho yakhona uyilungise ngendlela efaneleyo. Ukulungisa i-economy weZimbabwe kuzamele kulungiswa ipolitiki kuqala. Kuza hamba kanjalo, politiki kuqala kube sokusiza i-economy izinto zonke sezilunga.
Umnumzana efihlela Ncube ngoyinhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Sixhume njalo usomabhizimusi umnumzana Edwin Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe.
Kuyadanisa kakhulu sekubona kusenzakala ukuthi amafutha ezimota akhwele kakhulu, ipetrol ledizil kukhwele kokuthi abantu kawasenelisi ukuthi bakuthenge. Njalo kukhwela futhi nala amafutha kahulumende engekho, kumbe sithi la ama-RTGS eZimbabwean dollar engekho. Amafutha akhona yilawa thengwa nge-foreign currency, US dollar kumba amaranzi. Kuyinto edanisa kakhulu sibona kusenzakala ukuthi akhwele ngaleyo ndlela akhwele ngayo amafutha.
Manje ngokubona kwakho, ukukhwezwa kwamafutha lokho akusoze na kubangele ukukhwela kwempahla lokudla ezitolo?
Ukukhwezwa kwe-fuel kukhweza into yonke. Kutsho ukuthi ke amahambelo singathi transport ngesilungu izakhwela, bese sithi impahla ezitolo, ukudla, ama-groceries, izigqoko, yonke into nje ezakhwela ngoba izinto ezithwalwayo phela ziyatransportwa zisuka lapha ezisuka khona ukuze zifike ezitolo lezinye ezitolo eziduzela abantu ke izinto ezithwalwayo utshengisela ukuthi ke sizavuka kusasa sibona ke intengo yempahla zonke ke sezikhwelile okuyinto enzima kakhulu ebantwini ngoba esingathi thina ngama-salaries abo ke imiholo yabantu ihlala iphansi yona kayikhweli kodwa ke kuyabe kukhwela ke impahla abazithengayo kuphinde kukhweleke lamafutha ke kubi kakhulu esikubona kusenzakala ngohulumende kamnankagala ukhanyakala ndaba labantu unguhulumende wokuthi ke anothise bona abavele sebenothile baqhubeke benothi abesiya phambili kodwa ke abahluphekayo bahlupheke njalo kakhulu besiya phambili
athengwa ngemali yemelika na kuphela i-US dollar kumbe bakhona abathatha i-RTGS lamabond
ukuthi akhona amafutha athengiswa nge-RTGS lizaba nje kuyakhulunywa kodwa ke awusoze wathole lawo mafutha uzalayina usalayinile ufole usafola kodwa ke kabi khona kabuyi amafutha avele etholakala nje loba isikhathi bani loba kunini lawa athengiswa ke nge-foreign currency imali yangaphandle ke-US dollar kumbe amaranzi leyo ke yatholakala so implication ke yokukhweza kamafutha ke nguhulumende kamnankagwa amafutha angekhoyo yikuthi labo ke abathengisa i-foreign currency abawoda direct phandle kwelizwe eMozambique le-South Africa labo bayalandela bavale igephu labo bakhweze lanxa kungelandingeka ukuthi bakhweze ngoba bebona uhulumende enguyokhwezileyo kuyinto ke esuka isilimaza ke uzulu uzulu abesithwala nzima kodwa ke hhayi abantwana bezimbabwe amandla asezandleni zabo amandla akibo ukuthi barejiste njengoba kurejista kanje xa kufika isikhathi sokhetho bahambe beyikhetha batsho ukuthi bakhetha ukuthi bahlale bedurela izinto elizweni bephila nzima na kumbe bakhethe ke impilo engcono impilo entsha ezabuya lohulumende yabo emutsha kukibo ke abantwana bezimbabwe kukithi ke njengezizalwane zezimbabwe ukuthi sikuqondise khona lokho esikubona kusonakala elizweni
umnumzana Edwin Ndlovu ngusomabhizimusi ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo Inhlanganiso yeZCTU ithi ukuvezwa kwamagama abantu ababikwa betshintsha imali ngaphandle komthetho akusizi ngalutho. Ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe kuthange lethule amagama abantu abangamatshumi phose amahlanu 47 elithi abasavunyelwa ukwamukela kumbe ukuthumeza imali enkundleni zabomakhalekhukhwini ngoba besephula umthetho. Kumaviki asanda kwedlula ibhanga leli lethu lenjalo amagama abantu abangamashumi amathathu lisithi benza okufanayo. Sixoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Nxa umuntu ephula umthetho akudingakali ukuthi ke abe sephuma ephepheni hantsha amapholisa amgijimela nje umuntu lo amnike icala abe sedonselwa phambi kwamthakandaba yikwesikwaziyo lokhu ukuthi abantu bazababe lokhu bapublicize emaphepheni kuma press statement injongo ngoyangkhona ayicaci ukuthi kuqondweni ngabe ebhanga into esiyibonayo kubi okumangalisayo ukuthi abantu bebelokhe bethengisela abantu izimali ngokuthi kuyabulala umnotho welizwe kodwa lawo abebhanga elikhulu ke lelizwe abasitshela iqiniso ngalokhu abazama ukukwenza.
Kodwa njengoba amagama abantu laba echaywa emphakathini ingeke kubangele yini ukuthi abanye besabe ukutshintsha imali ingaphandle komthetho?
akusoze kusincede. Siyabe lokho sibona ke amabizo kuthiwa kulabantu abaphambanisayo zomnotho, kulabantu abathengisayo, akusoze kusincede ngalutho lokho. Okufanele sikwenze ukuthi sivumele imali yangaphakathi kwelizwe ukuthi compete le mali yangaphandle. I-market yeza kutsho ukuthi ibizela okungakanani. Singazama ukuthi siyayifixa thina sizayilungiselela. Akusoze kusincede, siyasoze sibabophe abantu sibaqede, sisoze njalo sikwanise kubafaka emanyuziphepheni sibaqede. Kuyavumbuluka abanye njalo, kumbe banabo bazatshintsha lezo namba bezilahle, sibone sebeqalisile futhi ukutshintsha izimali. Lokhu akusoze kuphele ngokuba khipha emaphepheni, ayisiyo isolution ebakhona. Abe banga elikhulu eliphakathi kwelizwe kumbe singalukhulu mende bayakwazi okufanele kwenzakale, ikuthi kabavumelani lakho ngendaba yokuthi phela bafuna ukuba lesandla sokuprinta imali. Umtshina ke ogaya imali kufanele ube uqhubekela phambili nxa kuyikuthi sebefuna imali. Yikho nje besalela ke kundaba naleyo ke yokuthi babe lokhe befixa ke i-exchange rate phakathi kwemali yangaphandle kwelizwe le mali esiyisebenzisayo eZimbabwe. Ayisikho okuzaqeda uduwo esilalo.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele we-ZCTU. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leHerald lithi kulowesilisa umnumzana Farai Chitaku omiswe enkantolo izolo esetheswa icala lokutshontshela indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Sakhile Mnangagwa, imali engange-$67,000. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi ugatsha lweNational Biotechnology Authority lwethule umuthi wokwelapha umkhuhlane wokukhwehlela olungiswe kusetshenziswa izihlahla zeZimbabwe izolo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela basakazi beStudio 7 wonke ontungamini Nkomo nakonke nabalaleli. Mina ngithi bantu basezindebeleni ake liyekele i-tribalism. Yekelani nje ukuthi eyamashona this, amashona that, amashona enzeni. Ngoba abantu abadla besuthi ayilawo Mnangagwa labo ngawoli abezanu PF. Yekelani i-tribalism ukuthi eyamashona asenzele lokhu. Ye-MDC alliance ihlulekile. Ihluleke kuphi ngoba uChamisa akakazi aphathe ilizwe. Uzothi uhluleke kanjani uChamisa ngoba akakazi aliphathe ilizwe leli. I-ZANU PF yiyo ehlulekileyo. Yona le mthwakazi yenu le makuyikuthi vele nje izokhona ukukhipha i-ZANU PF. Nathi sinje sizoyivothela ngapha emashoneni. Singamashona siyalalela le studio 7 Ndebele every time hlalithi eyamashona lokhu, amashona lokhu, amashona yenzeni. Abantu abadla besuthi ayila abantu bezani PF abazidlela imali yelizwe. Sonke siyahlupheka la ihlala khona kula zibhedlela kula ini. Mala nathi eyamashona, amashona thina sifuna iphathi ezosikhiphela i-ZANU PF. Isikhiphele nje i-ZANU PF noma yona le mthwakazi makuyikuthi ingakhona ukukhipha i-ZANU PF. Singakhona ukuthi siyivothele. Nayo MDC Alliance makuyikuthi iyakhona ukukhipha ZANU PF siyayivothela. Lokho kwabomonzola vele ngokwe ZANU PF vele kuyazwakala ngoba akula opposition elwa le yimi opposition. Umonzola nawo makhuphe ngama ZANU PF. Nasifuna iphathi ezosikhiphela iZANU PF. Ilena umthakazi neMDC Alliance makuyikuthi sizokhipha iZANU PF sizosivothela. Yekelani tribalism nina abantu besindeleleni. Mina ngimshona, ngimshona ngapha emperengwa. Siyalalela le studio 7 yekelani itribalism. Mnangagwa labo gawule kwaba labesutha yibo abantu bezana okumele bephume nothi ukuthi nithi amashona, amashona vele ilizwe angeke liqhunywe nje lokho nje lisichithele isikhathi.
Sibingelele sifike ku studio 7 endembo di voice note yam le izavalwa bakithi laphana sile problem umthwakazi laphana umthwakazi mina angifuni ukuthi mangiqeda ukukhuluma umuntu ethi hayi yamuzwa loba usabona empumalanga umthwakazi idirection yakhe ayikho right kahle babuya benenhliziyo kakhulu eyinye engayitholi kuleyo ukuthi bona uma bekhuluma lapha emsakazi nabaphathi bakhona bathi amandebela lokhuyana angiboni ukuthi uzabasandawo lokuyana uma uzaphatha ilizwe ufuna ukuphatha ilizwe lemihlobo yabantu bonke awukhethi imihlobo ukuze ube nama-supporters ube nevoti eliningi awukhethi imihlobo ngoba nje suka lapha bakhona amashoni alunge kakhulu ngayakha la ezimbabwe kodwa uma uzabayithusa vele ubavayele phandle ukuthi wena ufuna amandebele wathi wathi alokho akukhusi indawo lokuyana so angazi ukuthi i-strategy abahamba ngaso yisiphi kodwa uma ukhangele umuntu ohluza kakhulu izinkulumo bezikhuluma abaphathi lapho uyahluza ukuthi nje they are going nowhere
sanibonani ngasithokoza ngestudio seven senibingelela abingelela ukuthiselana kumadlambuza ngithanda ukumamela indaba yase-country park kwakhiwa kwekliniki ukubalwa ukuthi kufakazwa kwikhansela ukuthi abantu abaya kwikliniki abathola ithenda nabantu abayakhaya abaklinayo nabathanyelayo babuya eharane manje nginombuzo ukuthi njengokuba izakhamizi zasebulawayo kumbe zase-country park zingabenefiti ku-development eyabe isakhiwa ngokokuthi bathole imisebenzi uma kusakhiwa kona lapho kumbe uma kwenza iprojekthi kutholakala ukuqasha abantu abangasibo bakuleyo ndawo abantu okuyibona kumele bakontribute kumasipala ngokukhokha amarenti into zainsiza zamanzi negesi nokuthi nje bathenge etawuni khona lapho ngoba uma besebenza abantu base-country park bayakwazi ukuthi abe nemali ukuthi umakhelwane uma enesiphaza ahambe ayithenga kusona isimawusi sakho uma uhulumende iprovayida ngamanzi ekwazi ukuwabhatale manje uma bencitshwa lawo mathuba omsebenzi i-government enjani ehluleka ukuempower abantu basendaweni ukuze bebe nemisebenzi bekwazi ukuba nemali yokubhatala izinsiza zikahulumende njengoba abetekswa labo bantu
Sawubona sawubona bantu ba Studio 7 njani siyabonga uzinyuze ezileqiniso siyabonga yeah lapha madoda zamani sibheke iqembeli 1 singalwisani madoda singaqabani sodwa singalwisani madoda MDC mthwakazi singalwisani madoda lapha silo leqembeli 1 asekeleni lokho esiqabana madoda sibhekeni phambili iqembeli 1 efanele sikikhiphe asizameni bantu bakamthakwazi madoda singaqabani labo MDC singaqabani iqembesilwa layo izana asizameni sikhiphe izana madoda asizameni sikhiphe izana bafowethu thola ukushaya ngumoya sithola ukuphumula lati asathanda lokho esigcwele emazweni madoda kusisi yabona kuyenzeka inkosi uma ingasikhokhela yonke into ihambe kahle kuvotwe izani liphume sibuye ekhaya okuningi siza kubona madoda ma izani siphumile okwamanje singaxabani sodwa
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuthi inhlanganiso ye-World Food Program isiveze ukukhathazeka okukhulu ngendlala esibhahile kwele Afghanistan. Umsakazo munye uthi njalo inhlanganiso ye-World Health Organization isixwayise amazwe asemhlubulweni we-Sub-Saharan Africa ukuthi asebenzise ijekiseni ebizwa ngokuthi yi-Mosquirix ukwelapha abantwana abahlaselwe ngumkhuhlane woqhuqho imalaria. Singene kudaba lwemelika. Unobhala obona ngezomvikela umnumzana Lloyd Austin usexwayise ukuthi ukuvikeleka kwaleli lizwe kuzaba sengozini enkulu nxa idale lephalamende elekhongresi lingehluleka ukuvumela uhulumende ukuthi eqhubeke eboleka imali ukuze ahlawulele indleko zakhe okuthiwa yikukhweza i-debt ceiling ngesiNgisi. Kumbiko wethu leizolo umnumzana Austin uthe nxa uhulumende engasaphiwanga imvumo yokuboleka imali ilizwe kalisoze lifikeleke kuhle, kanti njalo lokhu kuzalimaza amasotsha emelika kanye lemuli zawo ngoba kasoze athole iholo. Abebandla eliphikisayo elama Republicans yibo abavimba idale leCongress ukuthi livumele uhulumende ukuboleka imali okuyinto ehlala isenziwa nje minyaka yonke leli bandla libambanele libusayo elama Democrats. Umongameli Joe Biden laye uthi iCongress kumele ivumelane kungakafiki mhlaka 18 kulinyanga lapho iMelika ezaphelelwa khona imali yehluleke ukuhlawula izikwelete zayo okwakuqala embalini yelizwe nxa amaRepublicans engaqhubeka eqinise amakhanda. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Umnumzana Austin into akhuluma ngayo ilakho ukuthi ngesilungu singathi ibe le impact endabeni ze defense le state security, njengoba nayikubekile ukuthi ziningi inhlanganiso abasebenzelana lazo ezomhlaba umhlaba unje jikelele bayasebenzelana lawo, balazo futhi inhlanganiso khona apho kwele Melika abasebenzisana lazo ama contractors ngitsho layo i security i state security yabo. Zonke lezi kuyabe sokusitsha ukuthi sokuzehlulekwa ukuthi zibhadale ngokuhlawulwe ngokuqondileyo. Ngezinye indlela kuthi ukuthi sokuzayekethiseka nxa sokubuya kweze state security, kube sokubuya indlela amanye amazwe awe umhlaba wonke nje lo unje jikelele oyabo sukhangela ngayo ilizwe leMelika. IMelika iyakufisa phela ukuthi iqhubeke ikhangelwa njengelizwe elilesizotha, ilizwe eliyilona elikhokhelayo phela kwamanye amazwe. Ma sokufika kuzibanga zokuthi isisehluleke ukuthi leke ubhadala izikwelete, ngezinye indlela kutshengisela ukuthi ngesilungu kuthiwa i-reputation, kuyayibhidliza i-reputation okuyinto kwangkhona. Isenzo esinjalo siyayibhidliza i-reputation, singayibhidliza kubuye kukhangeleke lokuthi kwezepolitiki indlela abaye beziphatha ngayo, besima ngayo, bekhangelwa ngayo iyasuka iguquke njalo. Kube sokubuya kweze security zone, i-security umvikela welizwe uyabe usuthe wehla ngoba nxa besehluleka ukubhadala izikwelete kutsho ukuthi bazehluleka ukuthola le mali.
Ubona ama Republicans ecina evuma yini ukuvumela uhulumende ukuthi aboleke imali, kumbe sizabona esala kokuphela kusiba lengxabanxoza?
Eminyakeni edluleyo bekusenzeka ukuthi behluleke ukubona ngesolinye ama Democrats la ama Republicans entweni eziningi kakhulu, ikakhulu zone izinto eziletha eziqondanele lezimali. Kodwa kuye ngokuya kwesikhathi baze baye bavumelane bagcine sebebona ngesolinye, ngoba okubehlukanisayo singakhangela eqinisweni ngokwendaba zombangazwe i-politics. Kodwa okusalayo okubahlanganisayo ukuthi bonke bayakwazi ukuthi bakhalela ukuthi babe le Melika eqondileyo ehloniphekayo elesizotha eyilizwe okuphile kakhona. Lanxaba ingaze bebe le ndlela abehlukana ngayo ngokombono kwezombu sazwe, okusalayo ukuthi kusasa bavuka bengama-Americans. Ngibona kuyikho kungabenza kusasa bavuke bevumelene, bazavumelana ngokuya kwesikhathi. Uhlupho ukuthi basuka bavumele ukuthi ezombangazwe zihambe phambili, kugcine kungasela esingathi ngesilungu yi-principle entweni abaye bezama ukuyenza ngisho lalapho abathe baba lomahluko khona kwezombono. Yikho khonapho okule nkinga khona. Kodwa okusalayo ukuthi bayakwazi bangama-Americans balomlando ukuthi bona ukuthi uzulu wonke jikelele weMelika uyathola usizo. Ngalokho ngibona ngani kokuzabenza bahlangane.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo o-State of the Nation Address namuhla. Intengo yamafutha epetulo ledizili isikhwelile. Lokhu kubikwa kulakho ukubangela ukukhuphuka kwentengo yezinto ezitshiyeneyo ezitolo. Inhlanganiso yeZCTU ithi ukuvezwa kwamagama abantu ababikwa betshintsha imali ngaphandle komthetho akusizi ngalutho. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Imi uNtungamile Nkomo.